vele ngisupporte indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engimthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu, njalo nje futhi ngibe sengimthanda futhi ngokuthi yindoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yebale power, kodwa-ke kulesidingo sokuthi kukhulunyiswane ikakhulukazi ngodaba lolu lwe-Russia le-Ukraine. Ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi kulesifiso sokuthi impilyana ime lezimpi zonke lezi ezise-Middle East. So khonokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu. Lumama lo hhayi uHarris angumzwisisi lokuthi uyini, ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhaladi lakithini kumbe likhaladi lesikoleni, angumzwisisi kahle umama lo. So ngalokho esebandleni leneli futhi elikaJoe Biden elokuhamba besilwa ngabantu bebulalisa abantu, hhayi mna leyo nto angiyizwisisi leyo.
Baba Mlala, ziyamuza ukuthi lapha-ke ubaba uSibanda akungene khonapho. Baba Mlala,
ngiyamuza ubaba uSibanda uthando lwakhe ngoDonald Trump, not ngama-Republicans per se, because ngicabanga ukuthi what uDonald Trump represents is not what ama-Republicans aku-representayo. Sikhumbule ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube lama-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now sibona uDonald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist. Ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento akwenzayo. Usesolwe kakhulu ngabantu ayesebenza labo abatholo bephuma emgceke bethi hayi kundoda kalungelanga ipower, including abantu ade beku-administration yakhe. Now thina-ke esivumelana lohlelo lwama-Democrats, uKamala Harris asomuntu omutsha ku-system ye-government. Uke waba involved lama-state as a prosecutor, useve involved kakhulu as the vice president. Now kuba nzima ukuthi simjade nge-performance yakhe, especially kule economy esikuyo umhlaba wonke, wena amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona. Siyabona ama-economies are not functioning. But ama-democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies. Ama-allies abo in the name of Israel, ama-allies abo anjengabo Ukraine, which is what is important. Then umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime, sizayimisa by hook or crook. Sikhumbule ukuthi last election uDonald Trump ayele involvement njalo ngabo labo-Russia and stuff like that, when there was i-suspicion ye-interference. Njalo uTrump ngabantu abangathathi ukudliwa kumbe ukuluza, like besabona udlame olwaba khona after ukuluza kukaTrump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asuziba kuvotele. So uTrump, it's all about him and his empire. Nothing else about America and the world.
Uba Mlala, zuthi umnumzana Trump awukhali lokuthi umeleni njalo lokuthi wakwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumende omutsha, pho-ke wena unqaku njalo umthandelani, njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama-Republicans? Ngena khona baba.
Angizwisisi nxa singathiwa khona ubaba Trump ukazwisiseka ukuthi wenza ngani, ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama-campaigns akhe. Ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela, ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa, ikakhulukazi ama-Republicans ona la ahambe siyakhampena khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina bese ngibuya kokwami njengana ngishilo ukuthi mina ngumthandela khonokho ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthamisa ubani, ngimthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sizangela-ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe, ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo, mbone ngani nguye ophethe idemocracy esidukwini kanye ngokuya khulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena uyabona la kungela muntu okumele umesabe so ngalokho ngimbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi umphendulo konapho ke ubaba Swanda uhle ugqiba uhle.
Baba Swanda ngiyakuzwa uTrump ulelungelo lokubana atsho lokhu akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbe ama-extremist or ama-white supremacist ase-America. Sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe ngu-Joe Biden. And ibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma-campaigns. Umuntu ospreader i-hate against laba ababiza bethi ngama-foreigners, against Mexicans and others, and umuntu oblame abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society. Le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i-responsibility emazweni anjengabo South Africa, siyazi kulamanye ama-political parties ablame abanye abantu ngama-social ills that are there. For instance, gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa wabona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spread i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba ukubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akhomplaya njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i-vote buying egcekeni kuphe sizanikeza abantu imali engaka, okuyinto eyenzakala emazweni aphuwa ase-Africa agcina ama-detectors iwabenza i-vote buying. And unfortunately ngibone ngani khonokho ku-American society akuvumalakalanga, enjalo kakukho abantu baza kurijecta.